Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 Mhlolanja 2022 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje ukhoselana aphilayo ebandleni elitsha eleCitizens Coalition for Change ouveza ukubana umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize ijale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandela lokhu.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi lama-rates. I-council yenu kade siyahlupheka ukwenza imisebenzi. Imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthazwa lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini. Isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
I-councilor yakoBulawayo esiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi.
Idlulo lonyaka lini lokumangalisayo, siyathokoza amadami ethu umumbu sibona sizathola hayi sozibe khona indlala ngibona ukuthi hayi igaba zonke igaba zonke zakukhayisala zisuzile amanzi unkulunkulu hayi sizathola.
Iningi lezakhamizi zentaba zintona esabelweni simathebeleland north lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Kubikwa kuphoselana ayiphilayo ebandleni elitsha ele-Citizens Coalition for Change okuvezwa ukuba umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandula lokhu. Amanye amalunga we-standing committee awe-CC ale uvezwa amabizo abo athi wonke amalunga aleli dale aye ku-MDC Alliance akaseko kunkokheli yebandla elitsha. So wakhethwa abalutshwana abancedisana lo mkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa. Amalunga lawa alile ukuthathwa amazwi esithi alakho ukuhlukunyezwa, ngakho ke akakakhulumile nthatheli zindaba okwamanje. I-Studio 7 kayinelisanga ukukhuluma loJamisa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli se-CCC isungulwayo unkosazana Fatsayi Mayere ulandule ukuba kulamalunga awe-standing committee ake yakhitshwa ezikhundleni ekhanya igudla iguma ukuba akukabi le-standing committee ebandleni elitsha, ngakho ke bangakhitshwa kanjani kulezo sikhundla. Okuningi siza kuzwa kudaba esizalethulelwa ngumlondolozi Ndlovu endabeni zethu zekuseni. I-council yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi. Abakamunicipal abathi basungulele luhlelo ngemva kokwazisa uZulu kuseselesikhathi, ngoba kunje izakhamizi zilezikwelede zamadola eZimbabwe engaphezu webhiliyoni 1.3 billion Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqala ukuvalelwa amanzi kubikwa kuyilabo asebelenyanga ezimbili kusiya phezulu bengabhadalanga imithelo. Ukansila Tawanda Ruzive, umgcini sihlalo wekomiti ekhangele imali kanye lokuthuthukiswa kukaBulawayo, ucebisa abantu ukuthi bayekhulumisana labakamunicipal ngezikwelede lezi.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi lama-rates. I-council yenu kade siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthazwa lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini. Isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukubhadala imithelo yamanzi, kodwa kulezi zathu eziningi ezibenza behluleke.
Abantu imali yabahlupha abanamsebenzi lalabo abasebenza abahola imali encane elokhe iphelelwa ngamandla njalo nje ngokuya kwesikhathi. Ngakho ke kuba ngumthwalo omkhulu ebantwini ukuthi babhadale. Balutshwana abantu abangaba lenjongo yokungafuna ukubhadala. Iningi labantu phose wonke umuntu njalo ulenjongo yokubhadala. Ungabona bengabhadali bayehluleka. Ngakho uhulumende kumele akulungise khona lokho. Kube lemisebenzi, kube lezinto eziza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukubhadala, abasebenza bahola imali eneleyo ukuze babhadale.
Okugcizelelwe unkosikazi noMathemba Msipha, isakhamuzi sesemzini wenkulumane kobulawayo.
Ukuba lezikweletu asosifiso sethu, izizathu eziningi. Ungakunanzelela iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngesikhathi kuqala iCovid, okwasuka kwaphazamisa kakhulu ukuthi abantu silandele ama-bills ethu ezindlini. Ikhansili iyavala amanzi ukuthi labezesalabo bayacitsha amagetsi esingakwazi ukuthi sizayenzani, sizaqonda ngapho ukuze senelise ukubhadala zonke lezi zikweletu esesithe sabalazo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo yobulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kumele bananzelele ukuthi angeke asebenza kuhle umansipala nxa engatholi imali yokuqhuba umsebenzi.
Ndananzelela ukuthi i-council yakobulawayo isiquma amanzi emalokishini ukuba nayo ngenxa yokuthi abantu bengabhadalanga izimali. Esingakuhleki ukuthi sicele ukuthi ama-residents sibe leqiniso ukuthi siyabhadala imali zethu. Singameli isifunye nokuqinyelwa kubuhlungu sokufika le-reconnection fee. Njalo ama-services siwadinga kwesi sikhathi kuba nzima ukuthi u-council sithi thina kasinika ama-services siwafunayo nxa singabhadalanga. Ukungabhadali ukuthi ukuthi ama-services ayehlale phansi.
Umbiko owethulwe ngeviki ephelileyo ngu-town clerk wakobulawayo, umnumzana Christopher Dube, uchaze ukuba i-council izakhuphukisa indlela zokulandela izikwelede ngenyanga kaNhlolanja. Wengeza ngokukhuthaza ezakhamuzi ezilezikwelede ukuba ziye emahofisini ekhansili ziyehlela ukuba zingabhadala njani indleko abalazo ukwenzela ukuthi bengajeziswa. Ngomnyaka ophelileyo ngolwezi ikhansili yaveza ukuba ukuhlela kokubhadala indleko okwenziwa izakhamuzi kwakuthuthukisa inani lababhadalayo elasuka kutshumi lantathu ekhulwini i-13% laya kumatshumi ayisikhombisa lanye ekhulwini i-71%. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abazali abaningi elizweni baveza ukukhathazeka okukhulu ngomumo wemfundo lonyaka ngesikhathi ababalisi beqhubekela phambili bengayi emsebenzini. Lokhu kubikwa sokudala ukuba abafundi abangamantombazana bagcine bewelwa luhlupho lokwehluleka ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba sebezithwele ngemva kokuchitha isikhathi eside behleli emakhaya bengayi esikolo ngenxa ye-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo, ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho, kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Akusiphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebengena entweni ezingalunganga ezinjengokubhema insango, abangamankazana bayithi bazithwala abaningi. Ngiyahlala labanye babalisi bekhuluma ngakho, even abancane lo muntu wabe ku-grade 7, grade 6 uzoze kuthiwa umntwana uzithwele. Kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha, hhayi, into eziningi ezenzakeleyo abantwana besele ekhaya bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okuningi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
Hayi, mina into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana these days, environment esiphila kiyo, abaphila kiyo ishali, okunye kuyenzwa ngama like amafoni, bagugla into eziningi, baba exposed to so many things. Then enye into futhi enginanzelele abantwana bemakhaya ubaba mithe kakhulu. Why? Ngoba ekhaya akula entertainment. So since bathe bengayo esikolo kungela into eyenzayo, bahlangana labanye abantu bakhonjiswa khona apha futhi abakhonjiswa intanga yabo, bakhonjiswa ngabantu abakhulu kulabo. Ndingathesi futhi okunye istress sona sokuthi abantwana ama-teachers aku-strike, abantwana baphuma besithi baye esikolo, especially laba babegade umthombo, kuyenza ama-house party, kube nalapho abantwana bahlangana khona benathi utshwala, at the end of the day bagcina besenza into ezingalunganga.
Abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakobulawayo.
Hayi, sikhatheli government isho ayenza ubungcono abantwana behlale esikolo ngoba ukungayi esikolo lokhu hhayi vele batshona egangeni bemithisana besenzani. Hayi, siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe.
Hayi, ukwenziswa kwabantwana abancane lapha esigabeni ankezwa umntwana oyendisiweyo kodwa hayi ukuzithala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu. Inamba yinengi bazithela abayisebela abantwana. Kutsho ukuthi kufanele kugcizelelwe kulokhu kufundiswa kusiywa phambili ukuze sinanzelele lolu bhubhane lungasiqedi.
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe yikuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine 4.3 million, asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million, labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu 84,770 asebehlatshwe elesithathu. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi lezakhamizi zentaba zinduna esabelweni seMatabeleland North lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa kulabanye abakhala ngokuthi izulu line kakhulu kwezinye indawo labulala izilimo lamasimu kanye lokudiliza izakhiwo lemigwaqo kulumango. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kubele inguquko engavamanga esiqinini sentaba zindluna lonyaka ehlala silendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Abalimi bahlekelela ngoba bekhalele inala lonyaka. Lokhu kufakazwa ngabalimi abaningi balumango abagoqela umnumzana Amos Baloyi othi ngempela umehluko ukhona lonyaka ngoba babusisiwe ngokuthola izulu.
Intaba zindluna lapha kuhle sibili, le migwaqo yalungiswa yabantwana hhayi bahambe isikolo njengendlela iminyaka yonke le edlulileyo. Akulanto engalihle ilo hlupho lapho. Izolo lonyaka lini lokumangalisayo, siyathokoza amadamu ethu agcwele. Umumbu sibona sizathola sibi. Hayi, so zibe khona indlala sibi. Sibona ukuthi hayi indawo zonke izigaba zonke zakukhayisa lapho zizozila amanzi kuNkulunkulu, hayi sizathola.
Unkosikazi Zidambe omunye wabalimi basentaba zinduna uthi lanxa izulu linile ledlulisa labulala izilimo kwamanye amasimu akhe ujabuliseke ukuthi kabasoze babulawa yindlala.
Alenyaka nje mphucela izulu kodwa ithuploti rayithi ngilapho indima ekhona kwezindawo ngalo kubona nje nalapha phambili yini ngasaphumelelanga kuhle ngezulu kodwa kungcono kuyandithembisa ukuthi nxa lingabalekanga ngizaba zuza.
Unkosikazi Hlaba lanxa ilimile amasimu akhe ayathembisa. Izulu elini kakhulu lisukela dala bonakala ezilugwini lasezibayeni.
Besifuya inkukhu ngiyehlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukuripheya. But kuyiprojekthi vele esithila ngayo sasijoyine uHamara. Manje isibaya ngesimo esisiyiso sona sokusehlula ukuthandela inkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripheye. Isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1,000. Asinikele feed, asinikele medication. Kuhambekile ngoba iproject yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze akuvume.
Ukhansela Mlungisi Dube ka-4 indaba ziduna uthi okubuhlungu ukuthi abalawo amadamu okugcina amanzi wonke alethwe lizulu azagcina ephelela phansi.
Khathazwa ngamadamu amanzi ngoba izifuyo zethu sizinathisa ngokuzigotshozela okuyikho kwenza zingandi lula. Kuyadingakala ukuthi ngabe siyathola izindawo ezifana namadamu kumbe amaxhaphozi lawa siyagqibelekayo ayigcina amanzi emuva le avuselelwe. Kungengeza amathuba okuthi abantu baphile. Lokhu sebengakwenza ukuthi benze lezi ngadi bathelezile indlala yonke esikhuluma ngayo ingabaleka.
Khuluma ngezentuthuko kulesi sigaba uCouncillor Alexander Mkandla waka-Ward 6 entaba ziduna uthi konke kuhamba kuhle ebantwini besiqinti sakhe.
We are building clinics, we have ama-schools esifuna ukuthi khona qalisi wakhiwa konke kuku-plan. Then we have ama-roads since simiswe lizulu kwamanje, but we've been trying by all means ukuthi silungise ama-roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroyer ngamanzi. Ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama-roads. Indaba zona clinic esebenzayo yiyo abantu abaningi abantu abanduna ababuya kiyo, but silamanye amaklinikhi akhiwayo around daba zinduna ukuthi nxa esephelile it will ease pressure to this clinic.
Abantu abaningi balumango bathi bakhalele ukuyitshaya inala lonyaka ngoba balima masinya njalo kuhle izilimo emasimini amaningi sezivuthwa, kukanti abanye abaphuza ukulima bazathola izivuno esiphansi ngenxa yezulu elasuka lana ledlulisa. Ngimele Studio 7 entaba ziduna, igama lami Ezra Jesus Band.
Live Talk lamhlanje uhlelo The Connection uMichael Hobe uxoxa labasha ngenhlelo zokusebenzisa inkundla ezehlukeneyo ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo empilweni zabantu okunjengokukhuthaza uzulu ukubhalisela ukuvota ukhetho lwama-by-elections nokunye. Lanxa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka ekhweze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka kunkulungwane ezimbili $2,000 Zimbabwe dollars siya kwezinhlanu $5,000 Zimbabwe dollars, uzulu uthi lokho akusizi ngalutho ngoba imali lokhe ingeneli lutho. Kubika uNtungameli Nkomo.
UMangujka ukhweze imali ngeviki edluleyo kodwa abanengi bathi ayithengi lutho ngoba indleko zansuku zonke ziqhubeka ziphezulu. Nangu usomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association.
Uhlupho esilalo kwelakithi lapha i-devaluation yemali yakithi ngoba yona phela i-5,000 ayisathengi lutho. Ungaba yikubana nje uthenga i-raw material kumbe uthenga impahla eziphelile yama-trade items. Inkinga esivele silayo ukuthi leyo mali kayisathenga impahla ezingakusiza ngokuya ngapi. Inkinga enkulu ikuswelakala kwe-foreign currency emabhanga ngokwaneleyo. Etholakalayo itholakala emkambo omnyama njalo izuzakala nge-exchange rate yesithi thina iphezulu kakhulu. Lokho ke kulomthelela omubi kuntengo ke zempahla ezithengiswayo. Xa uzuze imali emkambeni omnyama kutsho ukuthi ke usiyathengisa lawo sokuzamela ukuthi ukhangele ukuthi imali uyizuze ngapi. Yikho ke lokho kwenza ke ukuthi ke i-cost yokurana i-business ibe phezulu kakhulu kwelakithi lapha.
Ukuvulwa kwezikolo lakho kuthiye abazali abanengi bethwele nzima ngemva kokuthengela abantwana indingeko lokuhlawula ama-school fees. Kutsho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Intengo yezinto inzima kakhulu, abantu bathwele nzima, kulanto engakhwelanga, kukhwele ebhuku, kukhwele school fees, kukhwele pencil, kukhwele ballpoint, kukhwele zonke izinto kunye neschool fees. Ngakho ke ubunzima bahlezi entanyeni abantu ngendlela okungakhona. Bebefisa abantu njalo bayafisa ukuhambisa abantu ababesikola, kula mzali ongafuni ukuhambisa umntwana esikola. Kodwa kunzima kakhulu lokho abahlangana lakho nxa bezama ukuthengela abantwana. Kunzima kakhulu, akulanto ebambekayo, akulanto ethengekayo. Zikhwela njalo nje izinto zangkhona, ikakhulu kuyona le item, zikhwele zabaphezulu kakhulu kulalokho abantu abakujwayeleyo. Ngakho ke abaningi baza kwehluleka ukuthi bahambise abantwana besikolo, ikakhulu labo abayaqala phansi form 1, okudingakala izinto eziningi, amabhuku amaningi kakhulu okwedlula injwaye okujwayelekileyo. Kunzima kakhulu lapha phansi.
Abanye bathi ukuze kube lobubelo kumele umuntu avunyelwe ukuthatha i-5,000 ngelanga hatshi ngeviki ukuze abantu babe le mali ezandleni ehambelana lokudula kwezinto lokonakala kwedola lakuleli. Sibuze uNdlovu ukuthi kuyini okungenziwa kuhlangothi lwamabhizimusi ukuthuthukisa umnotho lokuvuselela amabhizimusi abo.
Kuningi kakhulu ke kankomo okumele kulungiswe kwelakithi lapha nxa sikhangele ezomnotho elizwe lakithi. Singaqala nje nge-licensing. Kule nto kuthiwa yi-red tape, i-licensing red tape, ukuthi uzathola ukuthi yonke into kule centralized office okumele ilandwe eHarare. Khonokho sibona ngani kuhambisani ke lesisekelo sombuso welizwe ke we-decentralization le-devolution. Kuze buya ke imithetho esithi thina ama-policy gaps, kufuneka ke sibe lama-investor friendly laws aza kwenza ukuthi nxa ungena kubhizinisi la ukwazi ukuthi akula mthetho eza kwencabela ukuthi ke wenze ibhizinisi lakho ngendlela eza kwenza ukuthi la uzuze inzuzo eza kwenza ukuthi uqhubeke usiya phambili. Sikhangele ke nje lazo ezamandla, i-power generation, i-electricity. Nenye into esasilela kuleli lizwe embone ngani lomthelela omubi kakhulu ekuguquleni ezomnotho. Bonke nje ofuel, nxa sikhangela ifuel layo, ifuel yakithi iyadula okumangalisa nxa siqathanisa le amanye amazwe kuzwekazi le-Southern Africa. So kuningi ke okumele kulungiswe. Esingathi thina yiwo ke ama-factors of production okumele ukuthi ke aqale akhangelwe nguhulumende andubana silungise ezomnotho. Kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokho.
Lanxa abanye besithi ikhambi lokulungisisa umnotho weZimbabwe yikwesulwa kwemali yakuleli kusetshenziswe eMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009, uhulumende uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imali yeMelika ibulala umnotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukugcizelele lokhu izolo sithi uhulumende kasoze ahlawule izisebenzi zakhe ngemali yeMelika njengalokhu okugqugquzelwa ngababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla elungiselela ukhetho lwama-by-elections. Kuningi okuthinjiswa uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UMnumzana Norman Hlabano okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Dlamini njalo owaye ngukhansela ku-Ward 26 koBulawayo ngomunye wabathembisa ukusebenzelana kahle loZulu.
Ngiza-adresa uZulu izakhamizi emganwini ukuthi khonene na ama-projects engangiwaproposile sengizawaqedisa within a short space of time.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora lalo lithembisa abantu ukwenza inhlelo ezilohlonzi. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi isiqale okusemthethweni imikhankaso yabo kubulandela okwenziwe ngumkhokheli walo ngempela viki e-Highfield eHarare.
Wethule inkulumo ephathelane lezama-local authorities kakhulu egxila ekutheni kumele kulungiswe imigwaqo, izimota sezihamba emagodini emadolobheni wonke. Ngakho umasipala bethu kumele babone ukuthi baya nyusa indlela abasebenza ngayo ukuze kulungisiswe imigwaqo ukutsho njalo ukuthi kumele bafuqe kakhulu ekulungisiseni indlela uhulumende asebenza ngayo labo manispala ekukhipheni izimali lekukhipheni nje zonke izagibe ezikhona ezenza ukuthi omanispala bagcine besehlule kusebenza. Ukhulume njalo ngamanzi aclean, ukhulume njalo ngento ezamagetsi, into nje eziphathelane nempila kahle yabantu besezabeleni zabo ezamaward.
UDube uphinde wathi
wabuya wakhuluma njalo ngenhloso eyebandla nxa sesisiya kuhulumende ukuthi ama-members of parliament kumele enzeni. Kumele uthi yena kumele angene eparlamente azame ukuthi afuqe uhulumende ukuze enze uhlelo kumbe ipolicy ezadiliza ukwahlukana okukhona lokhu okwenza ukuthi kube lomkhonomi owabantu abacebile abalemali lomkhonomi kaZulu. Ukuthi khonoko kumele kuvalwe igap lekhona kwezela ukuthi abantu siphile elizweni linye ngesiphila ngaphansi komumo ofana nayo. Ukhulume njalo kabanzi ngama-electoral reforms esiwafunayo athe ngawe-politics amanye ngawe-economy.
UMnumzana Nhlanhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kaziqedakali ezinye izithembiso ezenziwa ngamabandla ancintiswa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka-26 Mbimbitho.
Abanye bayakhankasa kunje ikakhulu abebandleli busayo bayathembisa ukuthi bazalungisa izinto ezibehlule for 41 years besuka lapho futhi sokufuneka ukuthi ke bagcwalise izithembiso sebezakhala futhi bathi kulama sanctions ngokunye ke okukhathazayo khonokho. Bese kusiza ke kumabandla aphikisayo esingakutsho kungaba yikubeluleka ukubanxeba indlebe ukuthi bangaze bathembisa kakhulu izinto abangasoze bazigcwalise. Kumele bakuveze kakhulu ukuthi bayazi ukuthi bazakwehluleka ngendlela yokuthi bazabe bevinjwa izangu. Ngoba iyaziwa vele ukuthi ukubavimba asoziyekele ukuthi bavimbe. Siyabona izithembiso ezenziwayo ngo-2018 kodwa ungathi uyakhangela ukuthi imigwaqo kwenzakalani, umnotho konke kufile.
So, bazakwenza na lokhu abakuthembisayo abakhankasela ukuvotelwa nguZulu lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Uphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail izolo umongameli wenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association ZIFA uFelton Kamambo lapho emiswa phambi komthetho ndaba kamanje eHarare. UKamambo ubotshwe ngempelasonto ngecala lokuchaphaza imali yeZIFA. Kubika uJoseph Njanje.
UKamambo utholisizwa ndawonye loPhilemon Machana olilunga elibona ukusetshenziswa kwemali kubhodi yeZimbabwe Football Association okhangela ngokusebenza kwabanompembe uBrighton Malandule uStanley Chapeta owayesebizwe ukuba azothatha isikhundla selunga elaxotshwayo uChamu Chiwanza kanye loJoseph Mamutse oyisiphathamandla senhlanganiso yeZIFA kodwa owamiswa umsebenzi ngomnyaka ka-2020. UKamambo uhlawuliswe inkulungwane ezingama-10 alikhulu zamadola kwele Zimbabwe njengesibambiso ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Icala leli lizaqhubeka utholisiswa ekupheleni kukaMbimbitho owenza umsebenzi wokuthengisa abadlali kwamanye amazwe uGeorge Deda. Wethi ubotshwa kwenkokheli lezi kuza kwenza ilizwe ligcine lijeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
It gives rise to what many people.
Lokhu kuza kwenza abantu bakuleli labakwamanye amazwe bakholwe ukuba kuliqiniso ukuba uhulumende uyangenela ekuqhutshweni komdlalo wenguqu elizweni. Ngitsho labenhlanganiso ye-FIFA labo sebesitsho njalo ngoba ngike ngalalela olunye uhlelo kazo nase France lapho esinye isiphathamandla seFIFA ebese sithi lokhu yibufakazi bokuba kulokungenela ebholeni lakithi.
UKamambo Machana kanye loChapeta babotshwe ngempela viki edlulileyo ikanti Malandule loMamutse bona babuye emthethwandaba besuka emakhaya abo. Inkokheli yeZIFA imiswe umsebenzi inhlanganiso ye-SRC ngenyanga kaLwezi nyakenye kodwa uKamambo labanye bakhe bakuphikisile lokho njalo baze babuye babotshiswa ngoba belokhu besebenzisa lo phawu lwenhlanganiso yezifa kuncwadi abazibhala ngesikhathi bekhuluma labe-FIFA kanye lalapho besithi bamisa imisebenzi labo okuthiwa babambisana nenhlanganiso ye-SRC ukubakhupha esikhundleni. Ngolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uNilton Teroso uthi kabasoze bakhule amakhanda ngemva kokunqoba abakwenze iqembu le-FC Platinum ngethu kanye ngesonto enkundleni yeluveve.
We have to build still on what we've done.
Kumele siqhubekele phambili sisenza kuhle. Abadlali bengajanqula bethokoza kodwa mina ngivele sengicabanga ngomdlalo wethu leqembu le-Chicken Inn. Okusalayo okunqoba kwalamhlanje akungeke usiphathise nxa singaqhubekeli phambili sibuthelela imiklomelo. Asisoze siqale ukusikhukhumiza ngoba singenza njalo akhona amaqembu azasibhaxabula.
Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNobel Mabheza yena ukhale ngokuba iqembu lakhe seligcwele abafana abasakhulayo kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo. Iqembu le-Chicken Inn linqobele 10x nge-3 kanjalo ngomgqibelo, kuthi ngesonto iqembu le-Black Rhinos libe ngujikile obhanqa 1-1 lele Caps United. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ingu-Joseph Njanji.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, ngu-Craig Sithi Jeremiah.